Isithembiso lesi siphume izolo emhlanganweni wekomiti yedale lemelika ele Congress ebona ngobudlelwano baleli lizwe lamazwe e-Afrika. Umhlangano lo obuhlaziya umumo weZimbabwe lelakusasa lobudlelwano phakathi kwamazwe omabili njalo uze ngemva kokuba uhulumende weMelika ethumele iqula lakhe eZimbabwe kumaviki amathathu edluleyo. Obekuqula leli unkosikazi Shannon Smith utshele ikomiti le ukuthi ngakuboneleyo eZimbabwe akukabi lesizathu sokuthi iMelika idlelane kuhle leZimbabwe.
Current circumstances do not merit a change in our policy.
Ngomumo okona katesi akula sizathu sokuthi iMelika ivuselele ubudlelwano bayo leZimbabwe. Kodwa silethemba esikhathini esilandelayo ubudlelwano lobu buzaba ngcono. Sima ngesithembiso sethu esasethula ngomnyaka ka-1980 esokusekela uzulu weZimbabwe lwezombuso okhululekileyo, lezonotho, lezempilakahle. Kuze kube namhla iMelika isiphe eleZimbabwe imali edlula amabhiliyoni amabili lengxenye yamadola i-$2.6 billion.
Wengeze wathi uhulumende weZimbabwe uqhubeka engananzi intando kaZulu njalo engahloniphi amalungelo oluntu.
Zimbabwe remains trapped in a moment of time that has been unfolding for decades.
IZimbabwe iqhubeka isesimeni ebikiso eminyakeni edluleyo. Umgabe uyabusa ngemva kokhetho olwalungakhululekanga. Umnotho uyabhidlika ngenxa yemithetho emibi. Kulokusilela kokudla. Udlakela solwehlile. Kodwa inkululeko ayikho. Lokhu kuvezwa layiwunyamalala kuka-Itai Dzamara.
Ekhuluma emhlanganweni munye umgcinisihlalo wekomiti yeMelika le ebizwa ngokuthi yi-Subcommittee on Africa, Global Health, Global Human Rights and International Organizations, umnumzana Chris Smith uthe usekelo uMongameli Mugabe aluthola kunkokheli ye-Afrika lwenza kube nzima ukuthi kube le nguquko kwezombusazwe eZimbabwe.
As a hero of the independence and majority rule movements, however,
njengomuntu owalwela uzibuse weZimbabwe, uMugabe ulosekelo olukhulu kubakhokheli be-Afrika. Ngalokho kabavumelani lezijeziso zenotho okusuke kwehlule imizamo yeMelika yokuthi kube le nguquko kwezombusazwe lakwezenotho ekhangelelwe nguZulu.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi uvumelana lo Smith ekuthini umnotho weZimbabwe ubhidlizwe ngumbuso weZANU-PF omubi hatshi izijeziso zenotho.
Amakhampani alungisa impahla eZimbabwe bayathengiselana labantu amakhampani e-Europe. Umgabe la uyahamba e-United Nations, amavisa ayanikezwa abantu abajeneyo. Yena kuphela lo mkakhe yiba abaliswayo ukuhamba e-America. Kutho ukuthi vele ukuphanjaniswa komnotho weZimbabwe uqondane lokwehluleka okubusa kweZANU-PF.
Sibuze umsekeli weZANU-PF umnumzana Morris Ngwenya ukuthi uthini ngokuphume emhlanganweni weMelika lo.
Lilenhloni zokuthi abantu abasekela abebandla le-NDC badliwa baze bachabalala okuthi akusela bandla esingakhuluma ngani xa sikhuluma nge-NDC ngenxa yokuthi selihlephuke nahlephuka. Ngakho-ke ngakhethi balenhloni ezokuthi babuye kuZANU-PF okhokhelwa nguMongameli Mugabe.
Omunye wabakhulume emhlanganweni wayizolo ngumlimi omhlophe owathathelwa iplazi umnumzana Ben Frith. Yena othe abalimi abamhlophe baqhubeka behlukuluzwa nguhulumende weZANU-PF. Ngimele iStudio 7 ngikhonapha eWashington, yimi uNtungameli Nkomo.